ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngabenhlanganiso yabakhankasela ukukhulwa kwamagagasi ukuze kube lemisakazo yezigaba eyeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS. Umholi walenhlanganiso, unkosikazi Vivian Mararajangaja, uthi uhulumende kumele azwisise ukuqakatheka kwemisakazo ngoba iluncedo kunhlalakahle kaZulu.
Kwanise ukwenzani ukwenza ukuthi bezivikele kuma effects ama cyclones kuma kumbe ama events esikhuluma ngesikhiwa sithi disaster mitigation and preparedness. So ama community radios enganceda sibili ngokunika ama communities information e disaster mitigation and preparedness.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Siphathiswa Ncube wenhlanganiso yeNtebe Community Radio Initiative, yona engenye inhlanganiso ezimelele ukuphiwa imvume yokusakaza nguhulumende.
Sibona ngazani i-community radio yeNtebe ingaba license, kungasinceda kakhulu kuma-natural disasters, ikakhulu abantu abamane sebenxasi bekukwazi ukuthola ulwazi, ngoba kunje nje abantu abaningi abalayo information ngokuthi umkhathi umi njani. So nxa sibenama-community radio abantu bazakwazi ukuthi ngalesi sikhathi bengayenza lokhu, lama-natural disasters abantu bazakwazi ukuthi bangazivikela kanjani ngamanye Ntebe community radio, ngoba yikho okuqakathekileyo kakhulu masikhanye lokhu asiyenza abantu babe lempilo engcono.
Ekhuluma emhlanganweni munye umgcinisalo wohlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wokusakaza olwe-broadcast ngo-Doctor of Zimbabwe Buzz, umnumzana Charles Banda, uveze ukuba imisakazo ilakho ukuphiwa imvume yokusakaza kodwa baqakathekisa imisakazo enelisa ukuzimela yodwa.
But in most cases the problem is maybe you yourself you don't have the fund.
Udubo esilalo ngolokuthi lina ngokwenu alila mali, funa ukuthi abantu abalinika imali bavumele lokhu okusemthethweni ozasipha imisakazo yezigaba.
Umsakazo oludumo oseleminyaka eminingi esezinkundleni zokuqondisa ukwethula kwezindaba, uJohn Masuku, uvumelana noSibanda ethi imisakazo le yezigaba kumele izimisele ukudinga usekelo lwemali ezigabeni hathi phandle.
Uhulumende aphathise imisakazo le etshiyeneyo ukwenzela ukuthi yenelise ukuqaliswa. Kodwa-ke okunye engikunanzelelayo ukuthi labantu abasezabelweni ezitshiyeneyo abaningi sebejayela ukuthi bazakhongozelwa ezandleni bengaziphandeli, bengazidingeli. Ufisa ukuthi eminye imisakazo yitshoyo wena ukuthi siyavalwa imisakazo esendaweni elemfuyo eningi, endaweni elezilimo eziningi. Akumelanga kube njalo. Abantu kumele bafundiswe babe lengqondo yokuthi labo bazenzele izinto zabo. Yebo kambe uhulumende lezinye inhlanganiso zingaphathisa, kodwa esangakunanzelelayo kakhulu yokuthi abantu bafuna nje kuphela ukuthi babe beniwa bekhongozela.
ELeZimbabwe alikabi lemisakazo yezigaba selokho lathola uzibuse ngenxa yokwesaba kukahulumende ukuba limisakazo ingenza kube lula ukuthi aginqulwe ngamabandla aphikisayo. Abakhankasela ukuba iguqule imithetho evimba ukukhululwa kwamagagasi nguhulumende bephansi kwenhlanganiso yeZakras bathi lokhu kwenza kube nzima ukuba izakhamuzi zithole imibiko masinyane. Uhulumende uthi kungalesi sizathu wasungula uhlangothi lwe-broadcast ngo-Authority of Zimbabwe ukuba luncede ekuphiweni kwale imisakazo yezigaba amalayisensi ukuze abantu benelise ukukhuluma ngendimi abakhuleke ukukhuluma ngazo. UZulu ubheke ngelihlo lokhozi uhlangothi lwe-Buzz ukuba luzenelisa na ukupha inhlangothi ezizimeleyo zodwa imvumo yokusakaza njengoba iminyaka isiminingi kungakwenzakali lokhu. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiwuGibson Pepe.